kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 26 kuNhlolanja 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
khona kunzima kakhulu njalo kuzaba buhlungu ebantwini ikakhulu laba bantu abadubekisiweyo yibo abazathu kuzwa umthwalo onzima kakhulu.
Umanyano we-European Union uthi usuvala amanye amahofisi awo aqhuba inhlelo eziphathelane lentuthuko emhlabeni jikelele.
Unalanga amaviki from 9 February uzobamba u-16 February kuye kwatsha futhi kwatsha kungasathembiseki kakhulu izimoto ezinjengabomumbu.
Abanye abalimi eCholocholo Pane Plumtree lezinye izigaba bathi kuza kuba nzima ukuthola isivuno esiphezulu lonyaka. Umongameli Donald Trump uthi ufuna ukunikeza izinothi ezivela kwamanye amazwe ezifuna ukuhlala eMelika imvumo yokwenza lokho ehlobo lwe-gold card. Zonke indaba lezinye ziyalandela. Umanyano we-European Union uthi usuvala amanye amahofisi awo aqhuba inhlelo eziphathelane lentuthuko emhlabeni jikelele, okulinyathelo elilakho ukuphazamisa abantu abaningi emazweni ase-Afrika agoqela eleZimbabwe. Inhlanganiso ezizimeleyo eziningi zithola imali yokuqhuba inhlelo zazo emazweni aphetsheya afana lalawo ase-Europe, eMelika lamanye ehlukeneyo. Sikhuluma nje ezinye zalezinhlanganiso sezivaliwe eZimbabwe ngemva kokumiswa kosizo lwemali ebivela kuhulumendwa kwelemelika ngumongameli Donald Trump. ELeNetherlands lalo lithi liza kwehlisa imali yentuthuko ebeliyipha amazwe achiyeneyo. Ukunciphiswa kosizo lwamazwe aphetsheya lokhu kubikwa kuphuca abantu abaningi imisebenzi njalo kugxilise lobuyanga. Sixoxela umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oyuntu eMathebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa, ngalolu daba.
Khona kunzima kakhulu njalo kuzaba buhlungu ebantwini ikakhulu laba bantu abadubekisiweyo yibo abazakuzwa umthwalo onzima kakhulu ngoba inhlelo lezi bezincedisa kakhulu abantu ukuthi bathole lokho esingathi ngama essential services okugoqela umtholampilo, imfundo, amanzi, lezinye futhi indlela zokuthi abantu bafundiswe ngamalungelo abo njalo futhi abantu benelise ukuncediswa ukuthi bamele amalungelo abo.
Ungathi kuyini okubangela ukuthi amazwe aphetsheya la anciphise uncedo lwawo?
Njengabantu base-Africa mboni ngani it's unfair ukuthi sisole laba asebequme isupport akade besinika yona ngoba akusomlando wabo vele ukuthi basisupport, kungumlando wabo hulumende bethu ukuthi babone ukuthi intuthuko silayo, babone ukuthi ingqubekela phambili silayo, njalo futhi babone ukuthi amalungelo ethu ayahlonitshwa njalo futhi ayananzwa. Khathesi ke abantu be-Afrika sokumele sibone ukuthi siyavuka emaqandeni silande ohulumende bethu siye demanda ukuthi izimali esizikhipha njengama taxes, izimali eziphuma kwizembiwo zomnotho wethu, izimali ezivela ku-business kumbe ngithi ku-private sector yethu esebenza emazweni ethu kazisebenze ukuthuthukisa amazwe ethu, zisebenze ukuletha ukuhlonitshwa kwamalungelo lokunanzwa kwengqubekela phambili yethu. Ohulumende abayehluleki kwenza lokhu kumele bakhithwe ekumbusweni, abantu abaqunga izibindi bakhiphe ohulumende bamasela, abantshontsha imali kaZulu bakhiphe ohulumende abangalethiyo ingqubekela phambili, ngoba khathesi sokukondoda sibonele sokumele ukhwinqe amabrugwe uyibophele ebhantshi lakho uzimele wedwa. Lokho ukuthi besilokhu esiyikhala kodwa sincike kwamanye amazwe sokuphelile, sokumele sizimele lathi sodwa njengabantu, sitshengise ukuthi singabantu phela, hathi kube silokhu esiholelwa ngezinye izizwe sengathi sizinkukhu zokufuywa.
Lo mnumzana Khumbulani Maphosa, umholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathebeleland Institute for Human Rights, obexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Abanye abalimi eCholocho eLupane leplumtree lezinye izigaba bathi kuza kuvanzima ukuthola isivuno isiphezulu ngoba kusilela imvundiso yefertilizer. Bathi kwezinye indawo izilimo sezivulawa ngamanzi amaningi lemhogoyi. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Moven Qhelisa Ngwenya, umlimi ohlala eDaluka eLupane, othi kunenge okubahluphayo selokhe kwana izulu nyakenye lalonyaka.
Izilimo ezinhle sibili yizo ezahlanyelwa from kubo 3 5 January kuzo kufike kathesi isimo sezulu kazange sibili. Kunjalo nje onalana amaviki from 9 February kuzobamba u 16 February kuye kwatsha futhi kwatsha kungasathembisi kakhulu. Izilimo ezinjengabo mumbu hayi nababese befake ifertilizer laphana hayi kwatsha. Kwacha sibili nesimo sakhona ngelizwi liqale ku 16 lokho esidlalo lokathisi litshintshile lapha lalaphana onyawuthi hayi bayakhanya
ye ezinye izilimo khona ngapho ngwenya ziminjani awusitshele sibili ngokujulileyo.
Singene vele onika nokulima singakanhlanyelo besikhangele ukuthi mhlawumbe le esingayithola ingaba khona inyawuthi, kodwa kwaba ngaba le mabele kuphela. Abantu abaningi abathanda amabele bafisa inyawuthi. Kulomunye nje wayedlalo inyawuthi sesibone kwansi ukuyithengisa ngenkomitsho ngamadola. Yiwo abantu abangenenza ukulima. Imilimelo eminingi kazange ilinywe esigabeni sakithi lapha nxinganisela ku-19 hhayi ayilimekanga ngendlela yakhona. Labo bakagatshompu kakuzange kube kuhle, akubanga kuhle kakhulu. Kodwa laba abalima ngezinkomo umanzi wakhona babunamathe, yikho okukhanya khona hayi wagatshompu angazi ukuthi amagoda akhona ayingatshoni kumbe kwakusika njani. Kwakuzwela ukutshisa kakhulu esimeni sakhona umumo waleli. Leli-ke izulu eline likathesi nge-16 kuzobamba kathesi yilo silibonile sina ngendlela ephezulu ngoba umfula lo esilawo thina ugcwele kakhulu. Kuba ingozi kulabana abasukusondele duze kwalapha kakhulu kuma Westland la kumbe sithi khona duze kwemifula lapho kugijima khona amanzi. Zilimele izilimo lezi ngoba i-5 days yona liyana kusiya ku-20 hayi zisele zimi kubi. Wasala nje amabele wona ade esephezu kwamadolo usiyeqolo ye angasala.
Lo ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya, umlimi ohlala eLupane esabelweni obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esedaluka. Sixoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Mokis Ncube ohlala ePlumtree.
Asizulu lapha sikaze silibone besikhala nje last week lapha singasalibola amabele vele baseyiproblem, but asengathi avukile, but ngendlela esele sinangakhona ikuthi indawo yakithi ngapha ilamagusi lamaphale, but hayi amaphale nibona ngathi kuzaba ngcono. Hayi ezifuyeni hayi akusela lako kubili kuthatha utshani yiwo sobukhulela inkomo mpela, noba khuloko amathole okuseleni ma sokuphakathi kotshani ke kusakubona. No hayi siyambonga uNkulunkulu hayi, but nibona ngathi siza kudobha ngendlela elinangakhona, but bese lifanele ngabe liyama kancane.
Pho nxa kunje Ncube, amabele lezifuyo kuyahamba njani?
Hayi amabele wona endaweni yethu ngakhambela ngathi asasengcono ngoba kulamisenya kakhulu kule gusi khona kwengathi maybe siyethuka I problem ukhulumende wayethe uyasinika i-top dressing but ma i-fertilizer sibuya sesithola siphiwa i-fertilizer emnyama 27% asiyazi ukuthi isetshenziswa njani. Yikho lapho sile problem khona. Sasithembile ukuthi singathola i-top dressing lemhlophe sizasila but ngendlela zakhona ukhulumende angazi ukuthi uhambiswe njani. Leyi esiyiphiweyo siyayifaka nje kodwa ke layo ayenelisanga ngani ngoba izulu lakhona linenga. Ayizifuyo zi-right kakhulu Gibbs, ayizifuyo zi-right kakhulu. Khona kunzima, kunzima ukuthi si-short i-fertilizer kakhulu kakhulu uhulumende ma angasinceda nge-fertilizer. Singazi ebantwini lapha ngoba ma kuthiwa siphiwe i-fertilizer ayi kumbeli kufika kungaseyiyo leyo esiyithengisiweyo. Asikwazi ukuthi kuhamba njalo, maybe uhulumende la engangenela khonapho ngoba upresident uyabe esinikile impela ethi top dressing but end of the day asithola sokuyi-fertilizer emnyama lokuthi isetshenziswa njani asiyazi impela. Yikho esikhalaza kakhulu kuhulumende kunoko.
Lowo ngumlimi umnumzana Mokis Ncube obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Plumtree. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, iVatican ithi uPope Francis ulokhu egula lanxa nje esesidla, ithi ulele kuhle lamuhla. Kubhubha abantu abafika phose amatshumi amahlanu engozini yendizamtshina ewe edolobheni le-Omdurman kwele-Sudan. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Donald Trump weMelika uthi ufuna ukunikeza izinothi ezivela kwamanye amazwe ezifuna ukuhlala eMelika imvumo yokwenza lokho eyohlobo lwe-gold card ebiza amadola ayizigidi ezinhlanu, 5 million, njalo olephepha leli engathola i-citizenship. Umphathintambo kahulumende weMelika uMnumzana Howard Litnick ubikwa esithi uhlelo lolu lulakho ukusungulwa ngemva kwamaviki amabili alandelayo luthatha indawo yalolo obuluvele lukhona olwama-EB5. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxe lomnumzana Tim Muringai, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ochasisa kabanzi ngohlelo lwe-EB5 lolwe-gold card.
Into le ekhulunywa nge-gold card ingathiwa i-replacer i-EB5 into entsha. So kwakathesi siyabe sesiphongumelela nje size ukuthi ama-details athini. Ngoba siyakwazi ukuthi i-EB5 ibile minimum ye-$1 million plus 10 employees. And kwakumele kunikwe 10,000 ama-visa angikhona by Congress. And ewe 3,000 of the 10,000 aye fanele nikwe ababe nika ethwa yona i-high economic investment or ama-companies or abantu ababuya lama-companies a-investor in high-tech, science, loko njalo njalo. Ongantwa kuyenza izinto eze AI le the future. But katesi akukachasisi ukuthi i-5 million lei gold card abantu ababe letwa lapha, are they going to be vetted i-Congress yini or baphongu nikwa i-gold card yona le ebengena. Okunye i-EB5 ubumelela 5 years ukuthi ube yi-citizen uhlala lapha as an EB5 holder. But kathesi i-gold card le 5 million asikwazi nje. And u-President Trump yena uthi kuzabe kuncedisa ukubhadala izikweleti ezedeficit ye-America kathesi ezifika ku-$37 trillion. I-10 million visas at 5 million every year uthi yena kuyabe kuncedisa to pay down izikweleti from the government. Vele these measures eziyenzwa ngamanye ama-country anjenge-Greece, Malta, Belize, lama European countries abo Netherlands for investors mawe na ole nkomponi yako ufuna ukuzo investor in America or anywhere in the world akhona ama golden visas so hayi okuchiyana ikuphunguka the monetary amount ngoba in most countries abo kuma 300,000 500,000 less than a million siyakwazi ukuthi umnumzana Trump he's all about making America great again and ukuthi everything should be focused and initiated to benefit America sake sabona in 2021 EB5 babe sithi ama problems angkhona it was hard to trace ukuthi ababe nikezwa lawa ma visa from overseas abaningi bangkhona babengakwanisi ukuthi babaveze ukuthi bavela ngapi ukuthi imali zangkhona zivela kuphi so kathesi i5 million hayi uyabusa le mali engathiwa is more than that ukuthi bakunike yona leyo visa ngiyabonga msakazi
lo ngumnumzana Tim Moringai ingcwethi ecubungula izombusazwe esixoxela ecingweni ekhona pha eMelika Abesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa abachayela ihlombe isizalwane seZimbabwe yonkosikazi Sizani Charity Chuma ngemva kokubafundisa ukuchiyeneyo okwakuziphilisa besithi lokhu sokutshintshe impilo zabo kwaqeda indlala lobuyanga ikumdeni yabo uThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Leli linina lako golide unkosikazi Chuma odabuka ePlumtree. Unkosikazi Chuma usezikhandele omkhulumlando wesikolo sakhe semangako eGoli esigavela besifazane ikakhulu beZimbabwe ulwazi lokuhlobisa amaqhatanzipho afuna ukuthi nxa inyathela kuzwakale.
I empower them just for job opportunities. You will find ukuthi ibeauty is not even in her and it's not even a career yakhe but because it can create ukuthi uthole ukuthi sezigcine sebanemali umsebenzi job opportunities or running their own businesses so into yabe ngiphusha ukuthi ngiyabe ngibona ukuthi that's how I started
unkosikazi Chuma uthi zehla sijuluke ezentokozo nxa esebona izinkulungwane zabomama abebhekane lenhlupe esabekayo sebekhomba ngophakathi ngenxa yamakhono abagavela wona uthi banengi abamenze waba yilokhu ayikho khona yikho laye efuna ukwenza abanye babe njengaye
ngiyabe ngifile ngathi ngithole i-gate pass ekungena ezulwini especially mawubheke iproduct yakho ubone ukuthi you know what ngumntanami lo you know what I know ukuthi uphuma phi you know when I look at Ororisang when I look at Usthembiso the simplicity house of beauty they are now running these companies especially uma silama graduation ngiyabukela ngithi yeah they've worked
omunye wabathakazelela imisebenzi yakhe unkosikazi Thembi Dube
usicharity ukukhulisa abantu abaningi abanye base ba overseas many people they've gone overseas from rural areas umuntu bone excited ukugibela nje inqola moya for the first time yabona uthole ukuthi ujabulile you know she that yena mayibona umuntu ejabule ekhuphuka is her joy as well is her strength you know she feels what she has achieved and that is good you know she sleeps well at night when somebody is successful
Yisicombecombe kulesi sikolo sakhe semangako njengoba kukhandwa kuphothulwe omacombane abamkantshobomvu abanye izintshantshu zokucomba ubuso kanti abanye sekuzingcithi zamaqhatanzipho bese kusiba labona kantshiya labona sibutubutu abakubotoza igazi ligijime unkosazana Juliet Chinyanganya wenza phose konke lokho
senza amazipho massage, eye makeup, lena ifayile ngizenzile, na waxing, eyelashes. Mangi ngasebenza then khona ukuhlanganisa imali ukuthi ngivule eyami i-beauty spa. I would love to do that.
Bebeqinisile abadala uma bethi ikusasa liyabekelwa njengoba nangukuphela labo unkosikazi Chuma abebafundisa ukubhiconga yibo namhlanje asebethi bangambamba bamchiye ebuchelezi okwejiji. Uyabonga kakhulu unkosikazi Sithembiso Mpofu umnini wesikolo sokucomba-comba esesimplicity beauty box.
I never imagined myself ngine esikolo kahle because wayehlalasho athi ngihambe ovule mina ngisitshela ukuthi ngizovula nje something encane nje ngifake imiraya me makeup ngibe ngisenza ama clients enginikeza nje imali encane. So wangigqugquzela eshiwe we had a lot of fights until we were right. I'm so happy. Thank you so much, Yabonga Kakhulu Mama Zini.
Unkosazana Rodisani Ngwenya laye selesikolo sokucombacomba asebiza ngokuthi House of Beauty.
Kahle kahle ngiswela amagama amaningi okubonga, but I don't mind saying it million times. Imangako yangiphakamisa kakhulu ngomem charity. La engaqalela khona mina I'm just a village girl. Bengizitshela ukuthi nje ngizo impilo yami izophelela as a waitress, but check now I ended to become this just because of Imangako.
Ulithemba ke leningi lalabo mama ukuthi ngala makhono uma ngoyezwa suka ukubhazalala eziko lemuli zabo zilale ngesibopho. Uthuso Khumalo, Mele Studio 7 at your husband.
Kwezemidlalo iqembu leZimbabwe Mighty Warriors linqotshwe ngele Angola 5-4 kuma-penalties lamuhla emdlalweni we-Women Africa Cup of Nations odlalelwe kwele South Africa. EleZimbabwe linqobele Angola nge-2-1 njengalokho elakwenza ngele Angola emdlalweni odlalelwe kulelo luzwe kusukana ezedluleyo. Kugcine kutshaywa imbekwa ukwenzela ukuthi kube leqembu elilodwa elizaqhubekela phambili emdlalweni le. Lokho kutsho ukuba eleZimbabwe seliphumile kumncintiswano lo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo muzwethu Hadebe ingcwethi kwezemidlalo.
Ukunqotshwa kwama Mighty Warriors kuma penalties yiAngola kutsho ukubana abasaqhubekeli phambili bezama ukuyancintisa kuAFCON yabo mama. Siyananzelela ukubana ucoach uGwinji 15 kayitshintshanga kakhulu i-team yakhe kuleyo eyadlala eAngola. Ukhiphe nje uDanai Bopo waseqala ke ngoChristabel Katona. UChristabel Katona nguye ke oyenelise kubana ehlohle okwakuqala kwazi ukuthi uEthel Tinyerere wasehlohla okwesibili. Uhambe leqembu nje elifana nayo okutsho ukuthi kusase lomsebenzi kakhulu sokumele bebuyele phansi bezame ukulungisa iqembu.
Kuyini okwehlulayo lapha babahadebe?
Ungathi kulokudonselana kakhulu kumdlalo wabomama ekakhulu lapho inxaso ukuqatshwa abaqeqeqi ukudonselana kakhulu lokhu mbona yikho kusuka kubangile ukubana iqembu lingazadlala kakuhle. Kuhle khona ukubana liqeqetshwe ngabantu abangabomama abanjengaye uGwinji 15 kodwa ma kulokudonselana kusuka kube nzima ngoba abanye babe befuna mhlawumbe ukubana iqembu liqeqetshwe ngumuntu ongubaba besithi obaba balolwazi emdlalweni wenguqu. Kodwa siyananzelela ukubana omama labo sebebuya besiba lolwazi olukhulu kumdlalo wezenguqu.
Kumele kwenziweni Hadebe lapho?
Kuqakathekile ukubana inhlanganiso yeZifa ihlale phansi ilungisise udaba lwama Mighty Warriors, njalo bengazalulungisela phezulu kuphela kodwa beluqalisele phansi. Ngokubona kwami okwakhathesi ungathi iligi yabomama kayibhalansanga kakuhle ngoba umdlalo ngingathi kawusabalalanga ilizwe lonke. Ma singazama ukubana usabalale ilizwe lonke sikhona ukubana sithole italenti eningi engahamba iye melela isizwe. Kungakho-ke kuqakathekile okwakhathesi ukubana ikomithi yona le entsha ekhethiweyo yeZifa ukubana ilungise umdlalo wenguqu wabomama kodwa besukela uphansi bengazakhangelela phezulu kuphela. Singakhangelela phezulu kuphela siyabe sisenza lokhu abakuthi ngama-shortcuts. Esikhathini esiningi ama-shortcuts lawa aya avamanga ukubana ebone abantu bephumelela emdlalweni wenguqu.
Lowo ngomuzi wethu Hadebe ingcwethi kwezemidlalo obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7?
Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula i-link ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha Voice of America is Washington. Soku isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Ngiyabonga Studio 7. Into nje engiganisayo ukuthi thina abantu bakithi, we don't talk about the reality, reality. Siloke sikhuluma ngezinto ezingayisiyizwe. Let's come to the point. Ugeza wenze kanje, ukhulumile ukuthi hayi wabiza ijournalist lemfoka Mhlanga, uBlessed Mhlanga, wazokhuluma indaba. UBlessed Mhlanga, thanks God, uBlessed Mhlanga wazibamba zaba wazispreada, even though noma sebembophile akusasizi, iqiniso selikhona, wonke umuntu uyakwazi ukuthi iqiniso yini. IZebra yayingasiyo yamaNdebele, IZebra yayiZimbabwe People's Revolution Army, i-includa each and every person. Uyakhuluma ukuthi laba abantu bachaya impi yibo abaliberatayo, waye kungasakhulunywa ngabo. So now mina ubuhlungu engibuzwelayo ukuthi ubaba lo ubotshelweni ngoba ulandwe lijene, ulandwe ngumuntu, umuntu lwana ngumsebenzi wakhe okukhipha izindaba, uhola ngakho ukukhipha izindaba. So into ekhona singabantu beZimbabwe, let's help this man uMhlanga, uBlessed Mhlanga onguye okhipha indaba lezi.
Siyabonga, siyabonga, ngiyaphila na, njani izulu, kuyavuneka intonyaka? Yebo phela. Hayi, sibonge Daluka, ungekho hole, yesibongo sivalo, Gagangola, afinyela, Stephroti, Spangan 1 and 2, ye, kumalava, ewanke, emabale, ye, hawu, pilani bahlobo bami, umoveli ngwenye olikhulumisa, ngithanda lonke, lonke balandeli bomsakazo. Siyabonga izulu, lihlakule phela, singangeni kulokhu esingeneki kulo nya. Sizibuya.
Salibonani, salibonani kwi-Studio 7 bonke basakazi labalali linjani ngezindawo ezitshiyeneyo. Hayi, okwakuqala nje besithanda ukuthi sikutsho yami leyo deke, ngifisa ukuthi ifundwe lapho ifike elilalele lonke. Mina ngithi khona le ndaba yokuthi kuthiwa umnanga agaqhubeke esembusweni le ayisebenzi le. Kade sisokola umuntu lowo usebenze lo mgabe kudala, sukela kudala into yakhe. So ukuthi aqhubeke ezembusweni ayisebenzi into yakhe leyo muntu lo, kumele amatshiyele abanye. IZimbabwe le asomuzwa wakhe, asomuzwa ezanu futhi. Abantu bonke bezanu bona laba bayalele kuphathe ezanu, abatshintshi lezikhundla, bakholele ezikhundleni. Kungani kade kungayenziwa kufana lamanye amazwe ukuthi kutshiyelwane izikhundla? Kungakhethi imhlobo ukuthi liyiNdebele, liKhalanga, lidonge litholakale nje sezikhundleni khona ngale phezulu kuParliament. But kulo bandlululo kungena abafuna ukudla, abazesekela izanu, abayibo abakhulumela izanu kakhulu. So besicela ukuthi izanu ingani iyasihlonipha kancane, sikhangele konke singuZulu, siyakhala kodwa sifise lezikhalazo kazisatshelwa. Imigwaqo ifile, yonke into ayikhanyi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Life Talk lamhla sixoxa ngoncedo lwemali ethunyezelwa izihlobo labangane ekhaya ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Yabo ke Sesi fika emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ngisithi luyalandela uhlelo lweLive Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.